Ye ayu qinisele mawuthi mayisikhala kakhulu iyabisiza dabuka ingungu yikho esikubona eqinjini lezano ikakhulu ngezehlaka lo esizibone kuzinsukwane ezimbalwa ezedluleyo ezifike namhlanje kuvuthwa ndaba lokuthi kube khona abantu abatshengiseleyo ngoba bengafuna abanye babakhokheli asebekhonjwe ngeminwe bekhonjwa ubuthakathi. Lokhu ke kukhomba ukuthi uma kuqhubeka kunje imbiza izaqhekezeka phakathi kube khona iziqayiqa ezithile asazi ukuthi sizokuba zingaki kodwa esikubonayo okucacele wonke umuntu obonayo nolaleleyo yikuthi akusafani akusanjengakudala leli bandla lo mbutho wezanu uphakathi kwesiphithiphithi esinzima.
Siyabona ukubana umkhokheli wamawovets umnumzana Jabulani Sibanda la ukhanya uphakathi kundaba leyi ngenye yembangela yokutshengisela kwalamhlanje. Kungakutshengisani lokhu, bazasekela yini abanye amawovets ukuthi unkosikazi Mjuru angasuswa?
Izinto ezinjengalezi mfowethu okumele ukwazi ukuthi bona laba bantu abaye bayatshengisela ngabantu abaye bayaqoqwa ngiqembu elithile ngoba lile nhloso yokuthi kuvele sengathi laba bantu kabalali usekelo lwabantu bezanu. Bakhona abanye abantu abangabalandeli bezanu abe bengekho lapho mhlawumbe futhi abaningi ukudlula labo abaye bayatshengisela ukuthi nabo mabethe bathanda ukuthi babaletha babo ngesikhathi ababesikhethile ungagcina ukucabanga ukuthi kanti leli bandla linjani. Okusobala-ke yikuthi bakhona abantu abathile abafuna ukubumba umfanekiso wokuthi lo mama onguJoyce Mjuru nale ndoda engujabulani Sibanda konke abakumele wena bakwenzayo akufuneki kuzanu njalo kumele basuswe mhlawumbe bathelwe igama tox ngoba mhlawumbe bayizo lezo mpehlane okusakudala zaphehla.